yena yedwa kulanto angayenza yena yedwa akulali izwanga livusa ngokuba kalibulalanga eyedwa libulewe yizano yona ngokwayo i 37 years lendlu leyo ibe ngama policies indlela zokubusa ezingafanelanga kodwa nxa ngabe engaphiwa indlela yokusebenzisana lamazwe omhlaba okuyabe kwenziwe ngupresident asalise ukusebenza le-IMF le-World Bank aqalise ukusebenza lamazwe omhlaba esithi i-Paris Club abhadale izikwelede kwenziwe konke lokuyana kungabuyela umkhonono kodwa nxa evinjelwe ukusebenza lalabo bantu abangasenza ukuthi siphume ebunzimeni kuzabhodwa kwandawo yena yedwa nje kala khono elingenza lutho
kodwa ubuchopho singathi ulabo yini obuphathelane lamanani imali obuphathelane logatsha alukhokhelayo lolo lwezemali
eZimbabwe ngaphandle kwaminister of health and justice kakho ngena ngequalification emsebenzini wakhe yiyo inkinga esilayo enkulu ukuthi silalokho okuthiwa phecelezi i-skills misalignment yothola ukuthi igqwetha likwezemfundo wezemfundo usemalini into yona liyana yiyo efanele ukuthi ilungiswe ukuze umbuso ungabi ngumbuso we-public service ungabi ngumbuso we-civil servants kwenza ukuthi i-government ibe i-government yama-permanent secretaries ngoba yiwo asuke eqhashwe ngolwazi laba abanye bayangena bahlale kuthiwa ngabe-policy guidance ugayida policy bane ngalalwazi kuleyo ndawo so yena ubuchopho bakhe ngobemthethweni kalabuchopho bemalini ngokunjalo uzamele alandele lokho ama-permanent secretaries lalaba abanye abasebenzayo abakutshoyo ukuthi kuyikho okufanele yikho okungasebenzi
umphathintambo obona ngobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe uMajor General Sibusiso Moyo yena okhitshwe kubutho esezokuba ngumphathintambo walolu gatsha yena ubona esebenza kanjani
sikubeke eceleni ukuthi ulibutho sibe simthathe njengomuntu nje angithi isikhalazo sabantu beZimbabwe vele yikuthi akungaphindwaphindwa abantu asebehlulekayo ngakho-ke nxa kunjalo kusho ukuthi kufuneka abantu abanjengaye abaqalisayo abalokuchopha ukuthi zabangakaxabani labantu ngaphandle vele u-foreign affairs minister odingakalayo khathesi ngumuntu ongelazono ngaphandle ongelazikhwili ngaphandle ongelazitha ngaphandle umuntu ozakhuluma laye wonke umuntu ozahlala phansi laye wonke umuntu ongathika ngiyilaphana kangiyilaphana ngoba eminyakeni engu-37 leyo bexabana labantu kuyinto enhle ukuthi kube ngumuntu omutsha ngithe sikubeke eceleni ukuthi ulibutho ngokuba vele yikho esibhekene lakho sesikhangele yena uSibusiso Moyo ngokwakhe ngicabanga ukuthi ungumuntu olekhono futhi lizakhumbula ukuthi wazuza isicoco esiphezulu emfundweni ephathelene zezokudlelana kwamazwe okuthiwa yi-international relations ile degree yokuthiwa yi-PhD so uyakwazi nje ukuthi umhlaba usebenza njani nxa engasebenzisa ubuchopho bakhe ngendlela efaneleyo asekelwe nguhulumente asekelwe ngupresident yena lokhona angiboni ukuthi kukhona okungameshura anti kagebhi lutho yikukhulumisana labantu kwakho ubudlelwane.